ngiyambona sibili umnumzana uTrump yena umuntu ongaqedakaliyo ukuthi kuyini akufunayo kuyini angakufuniyo ukuthi khona eme amalanga lamahlanu ube ngathi ufuna ukujenisela nje ama-muscles zakhe ukuthi usesekhona ukhona nguye ozibambileyo nguye ongunkosi lapha esihlalweni ngokokuqala lokho okwesibili ubezama ukuthi ethusele ngoba nxa ukhangela ama-Republicans amaningi abesengathi amchiya laba kade bengavumelani lokuthi imali le iye phezulu sesebenzisa ke yona imali ukuthi abatshengisele okunjengabomakhano ukuthi abatshengisele ukuthi ehe nguye lapha kanti sayina kuyibhili kwenzo ukuthi alisayine ngibona ngathi kulezinto eziningi ngoba ibhili lakhona akusikho ukuthi likhangelane lokuthi lisize abantu kuphela likhangelane lohulumende lakho ukuthi uhulumende kungenziwa lokho kuthiwa i-shutdown kusukela namhla ngemande so ngibona ngathi kube lokufuqa i-pressure enkulu ukuthi kasayine engxenye unkosikazi umtshelele ukuthi hayi sayina wena sayina wasesayina
siyabona ukubana ngesikhathi kukhulunyiswana ukuthi abantu bazaphiwa malini yena uTrump lama-Republicans babe sithi i-2000 iningi kakhulu kodwa sibone senguye ongani usefuna ukuthi abantu baphiwe yena leyo ungathi yena wena nxa ukhangela ubesebenzisa yini udaba lwemali le ukuthi afeze injongo zakhe kumbe ukuthi into kade yenza kade kuyisifiso sibili sokuthi abantu bayithole leyo mali
hayi mina ngibona ngathi nxa ukhangela ngemali le kunezinto ezimbili futhi njengangaphezulu ngale ngike ngakutsho into yokuqala okwemali le ukuthi laba ma-Republicans abebandla lakhe yibo ababesithi hayi iningi kakhulu abantu baphiwa imali eningi kakhulu akumelanga baphonge ukuphiwa i-stimulus lesi imali ephonge ukuphiwa nje i-600 yona leyo ilungile babevele besithi iningi kakhulu futhi ngenxa yokuthi sebengathi bayamvukela laba abayibaba ama-Republicans ama-senators la asengathi abamaningi amchiyayo eselandela uBiden